ngoba bathuzelele kubona imali yokuthi bathenge ngabanayo baphakathi kwendlala enkulu balutshwana abalemali yokuthi bathenge solokhu kuthethela ukuthi singabi lokuhlaliseka ebantwini ngoba nxa ungadlanga vele umuntu eselokokuza ngaphatheki ukuthi uyajika sikuba umuntu aphendule abe nenyamazana nje nhlanganiso yethu siyabancedisa abantwana kodwa kulutshwana esilapho ngoba sizame ukuthi sibaphukuza esibe sisezele esibapha esikunzezelele mbijani ngoba sibona ukuthi abantwana laba nxa bengathole okokuza singaphendula sibe abantwana laba baqalithi ukuthatha izinto zabantu bangene betshontsha nje babe besandla sokuthi bathathe bengahloniphi into zabantu sase sibona ukuthi ukudlala esingcono sikwenzise sibaphe kube kuthi mbijani ukuze badle bengekhaya badle futhi bebulile esentsha lapho esibabhidela sonasonke isikhathi
abantu lokhu benika yini imali lokudla esingathi ngama-donors
lami sibizi inhlanganiso kulethe iphiwa imali kunjenjenje silungisela izikhuthizi zabo njengoba kuyazi ukuthi zikhuphuke kakhulu izikhuthizi izikole zikhuphukile sibili izikhuthizi nentweni enkulu kakhulu kodwa ngiyitholile imali yabantwana nokudla ngilethe ngiyithola basangincedisa
kodwa lathi abanye babo sebekhulile bayaphenduka yini ukuzoncedisa
ye kodwa balithwana abaphendukayo ngoba iningi labo elinye abatholanga imisebenzi ebanika okuthe xaxa njalo futhi abantwana laba abanye vele abakasebenzi basaphezu kokuthi imisebenzi alitsho akwazi ukuthi onapha ngazithi kunzima kakhulu singazi ukuzifundile esikhathi uyathatha isikhathi vele ingatholanga imisebenzi
abantu manje baphila ngani
wonke umuntu usesiphile noma ethengisa engaphi ngekhaya konke kuyizitolo nje ufica kufakisa kuyizinto kunababoleka isikhithi bawode bathengise uyathengiswa baba kuphilwa ngokuthengisa khonesa abakuthi izendlini iphuphingi oyinto isesitaradini isepa sesitaradini impuphu sesitaradini nje konke kusesitaradini akula muntu ehlezi phasi kuphithizela kuyiyake babe kuthengiswa bakutshwata abahleziyo abangabasiyayo nake yokuthengisa
siyabona ukuthi emabhanga kwakufakwe enye imali yokuthi izayenza isimo sibe ngcono
kunzima kakhulu okwamabhanga nabathe bathunyela imali ngabantwana kunzima ukuthi bayithele imali yakhona kuyizinto lapho emabhanga yibe ngaba se-econnect laphana abantu bezedinga imali zabo ngacina sengibona sengiqalisa ukuba le msindo futhi abantu besisho ukuthi bangizele baphiwe imali zabo aveleuyayihleka imali uyakwanisa ukuthi unekele imali yakho esinyanga ivele ebantwaneni hhayi emabhanga kunzima kakhulu abantu bahawuza angikholisa abantwana abaningi sizathi sivula ngojanuwari babuye bezitoli hhayi ngoba zonke zikhuphukile ngingathi sona sesebhize kwami imisitezi ikhuphuke ishiyena umntwana ngamumunye kumele akhiphe 285 ye-10 i-2 kombona abaningi vele bazahlala phansi abangaselanga uncedise kwinhlanganiso zabantwana ngoba futhi okunye abazali abasezikaleni zise singakhangela sikhiphe ezalini abantwana ababili ngabathathu esikoleni esithize phezulu nelesiphansi kunzima kakhulu ukuthi engabolekisa abantwana la
inhlanganiso kukhona elingabasiza ngakho yini abantu liyabaxwayisa ukuthi bengenzanixwayisa
kakhulu abantu sikhuthazana labo ukuthi hhayi abantwana ngabancedisa ukuthi babuye bezikolweni njalo siyazama ukuthi sikhulumisane lezinye inhlanganiso sincedise ukuthi abazali bathole ukuthi bathole ukukhulumisana lezinye inhlanganiso ngoba kwesi sikhathi kuba zima umzali uyahlala ethi hani nasenamali kati-ke enye inhlanganiso ibingamncedisa ngoba uyake ngazi ukuthi aqondeka